indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 12 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound. Kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi imali yekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kusizekele kube lempahla.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemhlanganeni yewe IMF le World Bank ngapha kweMelika uthi uhulumende weZimbabwe usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka.
UPresident Chamisa ke Tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha ngebe khona kuma provincial elections baya vunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanyani kwinto enzima njalo ukuthi abe khona.
Isigaba samaShonaland West kubandla leMDC sikhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye okhethwayo ukuqhubeka ekhokhela leli bandla. Sisiba isigaba sesihlanu esesikhethe umnumzana Chamisa. Kuza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi ugazela imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usekwethekeleleni eMelika eze emhlanganweni yokukhulumisana labenhlanganiso eziphathisa amazwe omhlaba ngemali awe IMF le World Bank eZimbabwe alitholi incedo kunhlanganiso lezi ngenxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukungasebenzisi kuhle umnotho welizwe. Kodwa uNcube uthi imizamo yakhe yokuxoxisana labenhlanganiso lezi emihlanganweni eyenziwa kanye ngomnyaka ziyathembisa. Kunjalo nje uNcube uthi uhulumende usezasungula imali entsha kusiyaphela lomnyaka. UNcube utshele intatheli zindaba zomsakazo weBloomberg News ngapha kweMelika ukuthi isivuno segwayi esalonyaka sikhangelelwe ukuletha inzuzo edlula ibhiliyoni elilodwa okuzaphathisa ekuqiniseni isisindo semali le entsha. EZimbabwe lokho lingelamali yalo engasetshenziswa laphandle kwelizwe kusukela ngomnyaka ka-2009. Ingcwethi ehlaziya ezomnotho welizwe umnumzana Bekthemba Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi imali entsha ilakho ukuphathisa umnotho welizwe.
Mina kwami ndoda lapha ngibona ingani isikhathi sokubana kutholakale imali yekhaya isikhathi sangikhona sesifikile. Ngoba sesizamile so ukuthi sisebenzise amadola, sisebenzise amapula, sisebenzise amapound, kwala konke lokho. Kusala kunjalo ke mina ngibona ukuthi ngisho nxa ukuthi imali yekhaya izabuya, kusakhona okunye okumele kugcizekele kube lempahla, kubambe sibi lokho njengokunjani ukuvuselela ukusebenza kwama-factory emayindasi, kuvuselele leyinye imkhono yomkhonomi enjengokulima, ukwemba izinto ezingani ezilemali ezithengiswayo, njalo kukhangele ubona kuyalungisa into zokugebenga lezi ozokuthi xa ukuthi akungibambise lami lokho ngani sokugcwele sokubhizisa amabhizimisi lokusebenza kahulumeni.
Ye, kodwa ezinye ingcwethi kwezomnotho zithi zona singagcina sibona lokhwana kwake kwayenzakala ukuthi imali yawa isisindo igcina isicitshwa abanye zero. Ubona ungani kungenzakala yini futhi?
Uyabona into enjalo mfowethu kwezomkhonomi kukhona ukubana idanger yokuthi khonokho kwenzakala. Yikho kuqakathekile kakhulu ukubana le inhlanganiso okuthiwa i-Reserve Bank of Zimbabwe kumele iqinise ibonakale ukubana ilamandla yokubana ikhangele lokho esithi i-monetary policy. Kukhitshwe esandleni sikahulumende ngoba sithi kubona ukuthi uhulumende nxa ekwenza lokho yikho kusuka kanjani lenku le lohlupho lokuthi sokuba le mali eningi egijimisani into ezilutshwane lokho kuthiwa yi-inflation. Yikho kuzamele ukuqondakala obana ukuthi inhlanganiso ne-Reserve Bank inawo yini amandla wokubana iyakhangelela ibophisise kakhulu imithetho ye-monetary policy.
Hallo ke ngumnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izomnotho obexoxa le-Studio 7 ecingweni eseBilitane. Kunjalo nje isisindo semali yohlobo lwebond leye RTGS dollar sihlala sesingesiwileyo lanqa uhulumende wayesithi sizahlala sehlukene ngamadola amabili lamasenti angamachumi amahlanu kuphela. Omunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza ezidaladeni zakobulawayo ongafunanga ukuqanjwa ngegama utshele Studio 7 ukuthi akuthembisi ukuthi imali entsha izaphathisa umnotho welizwe.
Hayi, eqinisweni baba, amathembu nganaselayo, amathemba siselayo, sesikhomba ukuvuma konke wathi akuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sibili ukuthi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho ku-right yikuphi, ngoba kuyena lele elalikhona imali sasile thembu ukuthi hhayi into zizalini yaqala sibili i-right. Hawu kathesi ha ayisathengi
ye. Kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku? Isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo, kuliqiniso yini njalo kuhamba njani?
Imali njengezitolo sokuzama-rate asekhwele kakhulu ba, abanikazi bezitolo abathengisayo sebekhweze ama-rate kakhulu ukudlula phandle ku-black market. Ngoba kunje ungangena esitolo uma ushopa nge-US dollar i-rate yesitolo is 450 kwezindawo 430, phandle kubo siphatheleni i-rate isikubo 350 360 370. So suka abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitoli athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyikuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa, awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye? Akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafanele lezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa babi. Imali yokuthi ungasebenzisa phandle kwelizwe iyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena le esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe, isebenza khonapha ekhaya.
Lo ke ngomunye wabathengisa imali emgwaqweni osiphatheleni osebenza kobulawayo ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le kobulawayo. Ivandla le-MDC esigabeni seMashonaland West lamhlanje likhethe umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kube nguye oqhubeka ekhokhela leli bandla kumalungiselelo omhlangano weCongress yaleli bandla ozenziwa ngenyanga ezayo. Umnumzana Charlton Wende ukhethwe ukuthi athathe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Ralph Makunje esokuba ngumgcini sihlalo webandla. Umsekeli kamnumzana Chamisa umnumzana Morgan Komichi ukhuthaze labo abangakhethwanga ukuthi basebenze ndawonye labanye babo ukwenzela ukuthuthukisa leli bandla. Umnumzana Chamisa ukhethwe kuyo yonke imihlangano emihlanu efana lalo ukuthi ancintise njengomholi waleli bandla esigabeni seMatabeleland South, North, Midlands, Mashonaland West langapha kwele Melika. Asebekhethwe ukuthi bancintisane bagoqela umnumzana Komichi, umnumzana Welshman Ncube, unkosikazi Lillian Timvios kanye lo nkosazana Paulina Mpariwa. Umnumzana Douglas Monzora, Daniel Molokele lo mnumzana Wende sebekhethwe ukuncintisa kusikhundla sikanobhala jikelele webandla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda.
Amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle, ukhanyana akubanga le ndubeke eziningi ngodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwanga ukuvota, into esifakalazenezo abantu akade bengalungiselelanga. Kukhanye ngani abantu bebelungisele, ngakho nxa bekhona babe bengathokozi kuyabe mhlawumbe kikho khona ukuthi abantu kabasuka ngaba bathola kade bekufishela kodwa khanya ngani hayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela isebenze ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezijene emaprovinsi ajiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo.
Pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mdzuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha.
Kungaba khona abangathokoziyo kodwa kukakhanyi kube nale ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo gcele. Kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo bacambileyo ababekhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla. Okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kwiprovinsi emkhethileyo.
UPresident Chamisa akethi simuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma-provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho. Angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanyani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona. Akukho akusinto ngakho emthethweni njalo abantu nxa kuyukuthi mhlawumbe bayabesaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona lanxa engekho. Ngakho angiboni ukuthi udubo lungabe lungaphi kulokho. Kungasenani abantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele America kuCongress yase-America ube ngekho President Chamisa kodwa ukhethiwe.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Abalezitolo ezabhidlizwayo ngesikhathi abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini ngozibandlela lonyaka kwagcina kuqhamuka udlakela abantu bazithathela impahla ngokungekho emthethweni ezitolo lezi bakhala ngokuthi lokho bengakatholi usizo lwemali yokuvuselela amabhizimusi abo eyathenjiswa nguhulumende lanxa sebahambisa amaphepha okudinga leyo mali. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Osomabhizimusi abalahlekelwa impahla ngozibandlela lapho abantu abazithathela impahla ngokungekho emthethweni ikakhulu okudliwayo bathi lokho bengakatholi uncedo lwemali yokweboleka abayithenjiswa nguhulumende. Iningi labo somabhizimusi bakhala ngokuthi sebedonsa nzima ngesizathu sokuba imali yeZimbabwe isihlala isiwa isisindo, ngakho sebehlala besengozini yokulahlekelwa inzuzo osokubenza bacine bethengisa ngemali yaphandle kwelizwe. Umnumzana Ndumiso Masuku, ongomunye wabo somabhizimusi abalahlekelwa zimpahla ngozibandlela, uthi kuyadanisa ukuba uhulumende lokho engakaze afeze lokho akuthembisayo.
Kunzima ngoba amashopu ethu aluthwa ngoJanuwari. Kuyadanisa ukuthi uhulumende ayi-acti ngalutho. Uhulumende wethu wathi sibisa ama-forms submit ukwenza ukuthi basinike amaloni ukuthi siqalise amashopu ethu, but akula action eyenziwayo. Kuyadanisa ukuthi babesithembiselani into abangaseze bakwanisa ukuyifeza. Iyacela ukuthi ngabe yayenza i-action masinyane i-government isiphathise. Kwalile kumbe imali yangkhona sebedlile njengoba bengamasela kangaka.
Unkosikazi Alice Nxumalo, omunye njalo wabalahlekelwa yimpahla, uthi ngeviki edluleyo uhambise amaphepha okuboleka imali kuhulumende kodwa lokho engakatholi impendulo.
Last week besisemhlanhlandlela sihambise amaforms ethu amaloni kuhulumende, asazi kumbe sizathola imali. Kodwa-ke isikhathi sesiside shuwa silokhu silindile. sasizo sahlanganisa lapho nalapho ukuthi lati sikwanise ukuthi sime ngenyawo zonke.
Umnumzana Admire Ngwenya othengisa omakhale khukhwini uthi bathwala nzima ukuze bathole imali yaphandle ngoba amapholisa ebathwalele ubhulo nxa beyithenga ezitaladeni.
Indaba yama-rates isibili iyakhathaza in terms of business ngebhizimusi ngoba uyathengisa istock sakho ye-rate ekade ikhona ekuseni ntambama siyatshintsha ufica i-rate siwu-400 uma ngalo ukuthi kathi njengoba sengitshaya ilosi kangaka utshaya ilosi ngenxa yokutshintshwa kwama-rates so and njalo futhi nxa usiyatshintsha phandle utshintsha ngosiphatheleni osiphatheleni bakhona bakhinyiswa ngamapholisa la evengafica utshintsha amapholisa akhona la afika ehle akubophi so ilidola esihlangane lalo lolu sitshintsha lokuthi kuma-supplies ngale labo batshintsha according to i-black market rate.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Mbambo oziqhathileyo ngokuthengisa impahla zokugqoka uthi bagcina besehluleka ukuthi bathengise njani ngohlupho lokuba isisindo semali sihlala siguquka.
Ngile shop yempahla uhluphe sihlangana lalo ngama rates awemali ezikhwela every day and then sigcina sisehluleka ukuthi sithengise njani because even igain esilayo vele incane nxa sithi siyathenga futhi izimali kwesinye isikhathi ugcina ubotshwa so yizinhlupho esihlangana la.
Osomabhizimusi bakobulawayo abalahlekelwa yimpahla ngozibandlela bathi lokho bengakaze bathole usizo lwemali zokweboleka kuhulumende kodwa amaphepha okudinga imali sebewahambisile emahofisini asemhlanhlandlela kobulawayo lapho isikhulumeli sabo esivumileyo ukuba osomabhizimusi bayabuya lamaphepha okuzoboleka imali kodwa okwakhathesi bawadlulisela phambili eHarare ukuba ahlolwe ngokujulileyo andubana bathole impendulo. Abanye babo somabhizimusi bakhalaza ngokuthi imali ihlala iguquka mihla yonke bethi lokhu sokubenza badonse nzima. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emihlanganweni ye-IMF le-World Bank kanye lombiko kamphathi ntambo wezemali yokuthi eleZimbabwe elizaba le mali entsha lomnyaka ungakapheli. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Okwezemidlalo, imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Laga Premier Soccer League ingena kuviki yesithathu kulimpela viki. Umdlalo okhangelelwe ngabaningi uyilo ophakathi kweqembu leChicken Inn kanye lele Dynamos. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesithathu yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League kuyilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo njalo incitshi zomdlalo wenguqu zithi impumela yomdlalo wakusasa ozagqutshelwa enkundleni eBarber Fields izaveza ukuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco seligi. Nyakenye emdlalweni ofanayo iqembu leChicken Inn linqobele Dynamos nge-1 kanye enkundleni eBarber Fields. Iqembu leChicken Inn yilo eliphakamise inkezo ngomnyaka ka-2015 njalo abaningi abalandeli bomdlalo wenguqu bathi lo nyaka lingasiphakamisa njalo njengoba lidinge abadlali abatsha ukuze liqinisa kweminye imidlalo. Ehlelwe ukuba idlalo kusasa iqembu leTel 1 lizemukela eleZPC Kariba ngasemandava kuthi eleHarare City lizadlala leli Highlanders enkundleni yeRuvaro. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMartin Dandlovu uthe bakhangelele ukuba bathole yonke yomithathu imiklomelo esigodlweni.
We always play to win games at winning games.
Sihlala sile njongo eyokuthi sinqobe kumidlalo yonke esiyidlalayo kodwa singeke sinqobe ngokukhuluma ngomlomo kuphela kodwa indlela esilungiselela ngayo ukudlala kusizini yonke idlala indima enkulu kakhulu. Thina sisemuva kakhulu kulamanye amaqembu ngoba singalungiselelanga ngemfanelo kodwa ukukhala akusizi ngoba imidlalo ivele isiqalile.
Omunye umdlalo bekumele udlalwe kusasa phakathi kweqembu leBlack Rhinos leBulawayo Chiefs udluliselwe phambili ngoba inkundla bekumele udlalelwe kiyo eNational Sports Stadium ivaliwe sekulungiselelwa umkhosi wokunanza ukuthola kwelizwe leZimbabwe ukuzibuse ngensonto lakho. Umdlalo bekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leChapungula odluliselwe phambili ngesizathu esifanayo. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leWange lizemukela iLenkezi Platinum Stars ngaseColliery, iqembu leRentals lizadlala leLeyata ngaseRufaro ukuthi iqembu leTriangle lizanqekelana leManyika Diamonds ngaseKipo. Ngomvulo iqembu leMshwane Stars lizemukela iqembu leFC Platinum ngaseRufaro. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, uhlelo lokuba amaqembu amele amazwe azaphatheka kumidlalo yokudinga intshantsho zezwekazi lase-Afrika azadlala njani emncintiswaneni ozagqutshelwa elizweni lase-Egypt ngenyanga kaNhlangula kusiya kunyanga kaNtulikazi. Amaqembu angamashumi amabili lane afakwe enqayini yezine phambilini kokuqhutshwa kohlelo lolu oluzaqhutshwa namhla ntambama elizweni lase-Egypt. Njalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lifakwe enqayini yesine ndawonye lamanye amaqembu amahlanu. Amaqembu afakwe enqayini kulandelwa ukuba ahlezi ngaphi kuluhlu lwamaqembu amela amazwe emhlabeni jikelele ama-FIFA rankings ngesilungu. Njalo embizeni yakuqala yikho lapho kuleqembu eliphethe inkezo eleCameroon kanye lele-Egypt okulwe liqoqela imidlalo. Amanye amaqembu asenqayini yakuqala ngabalisa eleNigeria, eleMorocco, eleSenegal kanye leleTunisia. Enqayini yesibili kulamaqembu abalisa eleDemocratic Republic of Congo, eleGhana, eleMali, eleIvory Coast, eleGuinea kanye leleAlgeria. Enqayini yesithathu kulamaqembu abalisa eleSouth Africa, iUganda, iBenin, iMauritania, iMadagascar kanye leleKenya. Iqembu leZimbabwe lindawonye lamazwe abalisa eleNamibia, eleGuinea Bissau, eleAngola, eleTanzania kanye leleBurundi. Amaqembu afakwe enqayini efanayo awasoze edibane kumidlalo yezibaya. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a malinkomine wena. We baba, gonze magnum saba. We baba.
Woza Friday kuhlelo lwe Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi womdumo kaMaskandi uGazela Imnyama ephethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi True Love. Okunenge asikuzweni kuNtungamili Inkomo esipha lolu daba ngokugcweleyo.
Leli lidlalate likaGazela Imnyama elesibili njalo lilengoma ezilitshumi lantathu ezigoqela indlikizane le elizibulo ledlalate ethi ngengoma. Yona ingubani kahle kahle linsizwa?
UGazela Imnyama insizwa eqhamuka phansi lena kwelaseKhezi. Igama lokuzalwa nguThiyambiwe Mfokancube kusho kuphalando. Ngakhetha ukucula umculo kaMaskandi ngoba umculo kaMaskandi kuyiwona obungaphakathi kwami ngitsho nasekukhuleni. Sikhule sidlala wona ekhaya, ngakho wasuvela wahlala ungaphakathi kwami. Waze kwathi uma sengithenga khula ngafunda ngaphansi kwesibazi kaJays Marabeni, ngafunda ukudlala wona umculo kaMaskandi.
UGazela Imnyama uthi wakhula elalela ingoma zikamfazi omnyama ongumhlabeleli wakwele South Africa. Ngitsho lomthelela wakhe uyazwakala nje engomeni zakhe. Enye yengoma ezihamba phambili kuleli dlalade yile eyokholo ethi emazulwini. ingoma ugazi uhamba lo Rachel kodwa ingubanike lintokazi
uRachel ngintombazana engahlangana la ngimuzwa ecula kamnandi kumculo wegospel kodwa kungintombazana wakabe ngisho nedlala deli lodwa asengithanda ukuthi ngisebenze la kuleli dlala delami ngoba ngifisa ukubana la afinyelele ebantwini emculweni wakhe
atholakala ngapha amadlalade yakho gazi
idlalade lami leli liyatholakala lapha koBulawayo ku corner 4th street lo 5th avenue Cell Media Shop lapha elitholakala khona elithengiswa khona ma okoBulawayo abathanda ukuxhumana lami singatholana kunamba zami ezithi 0785391096 0785391096
Hayi siyabonga thwasa lika Jays uphuma ke enkundleni ugazi elimnyama ngale ethi vuka mthwakazi
Gazeli mnyama esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo woza Friday silethulelwe nguNtungameli Nkomo singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube osemihlanganweni ye-IMF le-World Bank ngapha kwelemelika uthi uhulumende weZimbabwe usenza sungula imali entsha kusiyaphela lumnyaka Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje asigqibaneni njalo asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye okakathese ngelithiya ku Studio 7 Live Talk igama Chris Gande lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.